Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 15 Ncwabakazi 2018 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa awezetrap athi isiphathamandla somanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethondaba waphezulu welizwe owe-Constitutional Court okuphikisa isicelo esithulelwe idalelinye umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kuthi-ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isiphathamandla somanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Tendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia ekuhlangothi kodwa olweZimbabwe. Lokhu kuvezwe lipholisa elambophayo umnumzana Jealous Nyabasa obesipha ubufakazi emthethwandaba kamanje eHarare namhlanje. Umnumzana Biti wetheswa icala lokutshutshozela udlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yalolu khetho ikomishini elelungelo lokwenza njalo eyeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho. Wabalekela kweleZambia ukuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Uthi akufanelanga athonisiswe icala aletheswayo ngumthethandaba weZimbabwe njengoba wathunjwa ekweleZambia lapho ayidinga khona ubuphepheli. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uyawaphika amazwi kamnumzana Nyabasi olipholisa ebufakazeni kwakhe emthethandaba. Udaba lolu luzathethwa njalo kusasa. Asizweni amazwi kaNkomo ekhuluma leStudio 7.
Sifuna lesi sicelo silahlelwe kathana. Okwakuqala okuthiwa kwenziwa akusilokuqala ngoba amaphepha abawethulayo kawafakazi lokhu. Okwesibili abalandelanga umthetho ekwethuleni amaphepha la.
Lo ke umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela isiphathamandla se-MDC Alliance njalo yumkhokheli we-PDP umnumzana Tendai Biti kungamazwi akadedolikelwa nguChris Gande. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethwandaba waphezulu welizweni owe-Constitutional Court okuphikisa isicelo esethulelwe idalelinye umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Asizweni udaba esilethulelwa ngubathabile Masuku.
UChamisa uthi ukhetho lwaba lokuqilibezela okukhulu ngoba amafomu awe-V11 abalawo aveza ukuba wanqoba kulolu khetho ngesilinganiso esikhulu laloba ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba uMnangagwa unqobile. Elinye lamagqwetha kaMnangagwa njalo engunobhala obona ngezemithetho ebandleni leZANU-PF umnumzana Paul Mangwana ugcizelele ukuba bethule amaphepha abo ku-Constitutional Court. UMangwana uthi amaphepha abawethule emthethwandaba agcizelela okwethulwe ngabezeki ukuthi uMnangagwa nguye onqobileyo kukhetho lokudinga umongameli, ngakho-ke bakhangelele ukuthi lolu daba luzahlaziwa edale liphume lesinqumo ngokuphangisa. Amagqwetha kaMnangagwa ake azama ukungenisa amaphepha la ngomvulo kulikhefu kodwa afica idalele Constitutional Court livaliwe. Ngemva kokwethulwa kwalamaphepha, umthetho unika uChamisa insuku ezintathu ukuphendula okwethulwe nguMnangagwa phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Ngemva kwalokho umthethwandaba usuzamele uhlaziye lolu daba iphume lesinqumo phakathi kwensuku ezilithumi lane. Kunjalo nje, umkhokheli womanyano we-Coalition of Democrats, uMnumzana Elton Mangoma, oncintise kukhetho lokudinga umongameli, laye uthi inhlolisiso enziwe ngumanyano wakhe uveza ukuba uMnangagwa akatholanga amavoti eneleyo ukuthi agcotshwe njengomongameli welizwe. UMangoma uthi lolu khetho kumele luphindwe phakathi kwababili abasana emthethwandaba, uMnangagwa loChamisa. UMangoma uthi inhlolisiso yabo le iveze ukuba uMnangagwa uthole isilinganiso sokungamachumi phose amahlanu 48.7%. UChamisa wathola isilinganiso esilomehluko omncane kakhulu kulesakhe ese 48.1%. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe, umthethwandaba waphezulu elizweni owe-Constitutional Court yiwo olakho ukuxazulula lolu daba, njalo akula muntu ongaphikisa kulokho oyabe ukunqumile. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uzulu wakoBulawayo osebenzisa izimota ezithwala uzulu uhlangabezwa njalo evaleliswa liphunga elibi nxa ingena edolobheni ngenxa yokunuka komthambiso ezindaweni zokuthwalelwa abantu. Ubathabele Masuku ubutsethulela lolu daba njalo.
Lolu dubo lwephunga libangelwa ukuthi abasebenza ukuchayela imichova, labasebenzisa imichova kabasela zambuzi lapho abangazinceda khona, esilindweni semichova, lapho abathuthela khona besuka, lapho okwakhelwa khona amavinkili awegodini mall. UMnumzana Thulani Mlawuzi ohlala koBulawayo njalo esebenzisa imota ezithwala uzulu nsuku zonke uthi indlela idolobha esilisenyanyeka ngayo ayisayenzi ngoba imikhuhlane singatholakala ebantwini njalo akusahloniphisi okwenzakalayo.
Akuyenzi ukuthi etown anti isithi senta kunika umchemo bekula order bela ithink kumele ukuthi igovernment ingenele laphana isort out ngapho efica abathengisa ukudla amabhanana abanye bathengisa into ezidliwa apha kunika umchemo afana bomjobo bachemela ithink nxa kungenzakala kutholakala irank eprop nakungatholakala kube lento engcono engenzakala cause lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zekakuthiwa ichayile ezimbabwe kubangela indawo enjani. I think kumele ukuthi igovernment ithathe action ngakho lo ukuvalwa kwegodini igodini uma umuthoetha ngikhona engaqini ngona abantu babenzela doti yabo endaweni eyi-1 benzela egcekeni noma kwakhona ababenzela egcekeni but kwakungafananda lapha cause umuntu achamela ngemva komchoko abasahlonipho mabakudinga ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet ne-council ingaprovide maybe kungabangcono.
Omunye wababizela imichova erenkini entsha eceleni kwesitishi sezesa uMnumzana Tricos Ndebele uthi akula zambuzi yikho okubangela ukuthi abantu begcine bezinceda eceleni kwezimota.
Akuyenzi ukuthi etown anti isithi senta kunika umchemo bekula order bela ithink kumele ukuthi igovernment ingenele laphana isort out ngapho efica abathengisa ukudla amabhanana abanye bathengisa into ezidliwa apha kunika umchemo afana bomjobo bachemela ithink nxa kungenzakala kutholakala irank eprop nakungatholakala kube lento engcono engenzakala cause lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zekakuthiwa ichayile ezimbabwe kubangela indawo enjani. I think kumele ukuthi igovernment ithathe action ngakho lo ukuvalwa kwegodini igodini uma umuthoetha ngikhona engaqini ngona abantu babenzela doti yabo endaweni eyi-1 benzela egcekeni noma kwakhona ababenzela egcekeni but kwakungafananda lapha cause umuntu achamela ngemva komchoko abasahlonipho mabakudinga ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet ne-council ingaprovide maybe kungabangcono.
Umthayeli webhupta uMnumzana Bonakele Dube uthi yena lanxa umuntu enikezwa istanda into yokuqala ayakhayo yisambuzi kuqakathekiswa ukuhlanzeka.
First thing is toilet. Even if siba lama camp meeting awe emhlangano yabo kulabo abantu abaningi. First thing is toilet.
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 Umnumzana Reason Moyo okhangele ukuhambisa kwenhlelo kuchovambayiwa uthi izambuzi ezikhona eduze ziyabhadaliswa, kodwa bakhuthaza bonke abasebenza ezimoteni zabo ukuthi bengenzi ingcekeza kodwa beziphathe kuhle.
Silapha siyabe sikhangele abantu bonke, ama-drivers lama-conductors, ukuthi bonke into yakhona yonke bayenze. Indaba ama-toilet leyo iyasihlupha kakhulu. Sakhuluma lo Pick and Pay ukuthi asivulele i-toilet siyisebenzise for free. Pick and Pay manje uyasicharge, so sigcina sesiyabe siyangena ngaphi ezithupheni kumbe kumabhethini, so kuba khatshana. But siyabe sizama ngendlela zokuyi-encourage abafana bethu ukuthi banganzi bachemela phansi bangayenzini, ukuthi nje indlu ewelepho kwenawiso uyathola umuntu ukuthi ukhona ogangayo akwenze lokhuyana, kodwa vele sithiwa siloko sibhoda njengbe sikhona lapha njereni lasiloko sibhoda sikhangela konke izinto ezinjengazonalezi ezonakala. Council sike sacela ukuthi basingakwazi ukuthi i-toilet yana ngeyakhe kumbe ka-Pick and Pay, so namanje siloko singakabekwazi ukuba bazange asiphendule ukuthi i-toilet yekabani, because lapha thina i-toilet asila vele sisebenzise ka-Pick and Pay yona le ebhadalwayo.
Indawo zokugadela ezintsha ezabekwa ngukhansili sigoqela umgwaqo ku-6th Avenue emdulini ko-Pick and Pay Hyper kulo Bengula Street eceleni kweziyesa. Lezi ndawo zonke zafakwa abantu, kodwa izambuzi akula njalo izimota ziningi. Lokhu kubangela ukuthi abanye bagcine bezisiza egcekeni. Izakhamuzi zakoBulawayo zitshengisela ukudana ngalokhu njalo zikhuthaza ukhansili ukuthi abone ukuthi uyatholisa izambuzi kumbe lezo ezisuswayo ukuthi ziphathise. Obona ngokuthengisa kuchovambayiwa umnumzana Ndaba Ezinhle Mabunda uthi ukutholisa izambuzi umlandi kakhansili njalo okulamanyathela asebewathatha ukuthi bathole izambuzi njalo umlandi we-BCC ukwakha. Umqondisi wekhansili wempilakahle kazange atholakale ukuthi atsho inyathela likakhansili ngoba ephakathi kwemihlangano. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa ngolesine eGwanda asekuzinga eliphezulu, njalo abaqoqa lombukiso bathi bakhangelele ukuba ube ngcono kulowanya kenye. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba enkundleni eGwanda Showgrounds, umgcini sihlalo weMathebeleland South Agricultural Show umnumzana George Pengo uthi amalungiselelo ombukiswa lonyaka aphazamiswe ngezombusazwe, kodwa kungenani bakhangelele ukuthi uza kuba ngcono kulowanyakenye ngoba kulamankampani amaningi azabukisa lonyaka. Angamathuma isiyaka lombili amankampani azabukisa lonyaka, njalo leli nani liqongile xa kugqathaniswa lanyakenye lapho kwabukisa khona amankampani angamathuma isikhombisa.
Isho yalonyaka izaba nkulu ukwedlula eyomnyaka ophelileyo. Sizabe sibukisa inkomo ezabantu abavela emakhaya nenkomo esithi khona ngama-commercial farmers, phela kunamabridi atshiyetshiyeneyo. Sikhangelela ukuthi farmers lama-exhibitors bazaba lethuba lokuthi bahlangane bebonisana bethingisana bafundisane ukuthi sisebenze njani ukuthi sibe lengqubela phambili in terms of agriculture.
Umnumzana Sipengo ugcizelele esithi akubizwa ozwayo kulumbukiso njalo ukhuthaza ozulu ukuthi aze ngobuningi ezojabula le muli.
Ngiyathanda ukukhuthaza abantu ukuthi babuye bazozibonela. Yabuza kule midlalo eminingi kakhulu kuye kunama-drum majors and then azakuba imidlalo enjengabo-tug of war then nabanye abazabevela koBulawayo ezimnyama from koBulawayo. Bazabuya bezositshengisa ukutshiyashiyaneyo kwe-entertainment. Abadala i-$2 abantwana i-dollar.
Umnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya omunye weziphathamandla ze-Show Society uthi amankampani akhangelelwe ukubukiswa kokuqala lonyaka abalise kamakhalelekhukhwini e-Econet elungisa isamende ePretoria Portland Cement PPC kanye lebhanga le-CABS. Umbukiso lonyaka uqhutshwa phansi kwendikimba ethi ukulima kuyinsika yentuthuko yokuzinakekela sustainable development through agriculture njalo ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni isiphathamandla se-PPC ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama kusiyafika ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Ku live talk lamhlanje kuhlelo lapho esikhangela impilo yabe Zimbabwe asebehlala emazweni olwe diaspora forum sihlaziya ukuguqulwa kumthetho wezijeziso zenetho ezethulelwa ilizwe ngelemelika owezidera. Singakayi kuhlandla lesibili lalolu hlelo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Iziphathamandla zawele Italy zibika ukuba inani lasebefele engozini yokudilika kwebholoho leMorandi Bridge edolobheni leGenoa selifike kwabangamachumi phose amane 39. Umsekeli wenhloko kahulumende uMatteo Salvini ubike ukuba phakathi kwabafileyo kulabantwana abathathu njalo kulabaningi abalokhe bengakabonakali. Indawo ebibangwa ngele-Philippines lele-China elemigodi embiwa amafutha ezimota ele-China selivumile ukuthatha isilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini. Njalo kukhanya lokhu kusebenzile uxazulula ingxabano phakathi kwamazwe angomakhelwane la. Uhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. Namhlanje uChris Gande wewe Studio 7 uxoxe lo ntombazana ohlala kweLebhilithane.
Igama lami nguJudith Isabel Dlamini, ngihlala eBradford.
Ya, ungasitshela ukuthi njengomuntu osemazweni ubona njani ukwenzakala ekhaya? Ubunethemba na elokubuyela ekhaya kulandela ukhetho?
Bengilethemba lokuthi ngibuyele ekhaya, but then okwamanjena ash sokunzima. Sokunzima sengiphelele lithemba. Okwamanjena sobe ngisebenzisakhe ekhaya. Nxa usubona ukwenzakala ekhaya kuqeda amandla le. Uqeda ithemba, asela themba.
Manje ngokubona kwakho usuzayenza njani? Kusho ukuthi usuzamelela yini u-2023 ubone ukuthi kuyahamba njani kumbe uzaphonguhamba nje kunjalo?
Mina ithemba seliphelile ngoba ngingumntwana ngangiselupane. Ubaba wayebanjiwe bamhamba bamtshaya babemtshaya ubaba. So ngangibona amapholisi etshaya amasotsha etshaya angaka kuya ngethusa lokuthi ngiphenduke ekhaya ngoba mina into nale ngiyibonayo into eyayiyenzakala kimi. So ngibona ukuthi iZimbabwe kayitshintshanga. Ubabakazi wayezithwele ababekwenza babedabula babebaqhaqa abantu abazithweleyo. Ubabakazi wayengubabakazi wami angangimthanda kakhulu, kazange aphenduke. So into engiyibonayo eZimbabwe ivusa ezinye izinyalo zakudala.
Khona ngapho eBradford uhlala le muli?
Hayi, okwamanjena ngihlala ngethu.
okokuthi kodwa usulethemba lokubana njengoba ekhaya kungalunganga usuzaqala imuli yakho khona ngapho uhlale khona ngapho.
Alothando kakhulu kwedlula ekhaya ngobana uthando ngingumntwana uthando engizuzizeyo ngibona uthando olukhulu lapha kwelaphetheya kule khaya ngoba ekhaya esasikwazi ngamafuthi esityhasa abantwana ababengani bebamba abantwana besirel libancane so nxa ukubona kunjani kuyabuyela emuva lokuthi ucabanga ithemba yabosofi silahlekelela ithemba lokuthi ubuyele ucabanga ukuthi ubuyele hayi ithemba seliphelile.
Manje nxa uxoxisana labanye abakhona ngapho bathini bona ngomumo lo abawubonayo? Siyazi ukuthi bakhona abawusekelayo bathi kulungile okwenzakeleyo kodwa wena oxoxa labo bathini?
Abangixoxa na abaningi abathi labo kulungile abathi balungile ngabangani ingqondo zabo kasebenzi kahle ngoba wonke umuntu uyakubona ukuthi abantu bayahlupheka abantu abadli abantu abaya ezikolo izimbabwe yayi izimbabwe elungileyo but kathesi selilizwe elimotshakeleyo.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo kathesi ekhaya lokhu ubona ungani ngeminyaka elandelayo kuzaba le nguquko yini? Sibona omunye umhulumende ongayisiye lowo sesemjayele engena esihlalweni.
Akusoze ngoba kuqala even kuqala fanele kuqaleni kusele zanu uthi kule zapho izanu yayilahla amaphepha abanye abantu lokhu into abakwenza sikawuqali kathesi so lokhu asikwazi ukuthi kuzaphi nabanye sesilahlekelela ithemba ngoba as long as izani khona vele abasoze bavumele ukuthi omunye umuntu abuse.
Wona amabandla aphikisayo uwabona njani? Kuyini kahle kahle okuyehlulayo ukuthi angene esihlalweni?
Ngoba abangene baze bangene esihlalweni bazangena njani? Izani abantu bezani baba bebe kuyafana nalokuthi nxa umuntu esize emzini wakho wena nguwo lamakhiye ukuthi nxa izoloja wena olepower. So abantu abaningi baba bephandle izani ngabuye ibabakhulu bayenza belahla izimo and then abanye abantu babe bethengwe ngemali abantu abaningi bathengwa izani ngemali ukuthi bezuze isikhundla but babengakwazi ukuthi bathenge isilizo.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyalivalelisa uZulu kandaba. Inhliziyo yami iyakhala kunani sinabanye ngapha siyadla but nxa sikhuluma lina abesekhaya lingamaqhawe ngoba likhangelile ilizwe lethu. Ingani inkosi singaba lani ilizwe kulo buhlungu elihamba ki? Siyabonga.
Hhayi, lathi sibongile ube lelanga elihle.
Kulungile Mbongi.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini obeyikhuluma ecingweni loChris Gande owe-Studio 7 esebhilithane. Kulo mongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende seBrightbridge oxotshwe umsebenzi ngemva kokuchothoza uhulumende weZANU-PF esithi nguye obangela zonke indubo eziselizweni. Umkhwekeli wesibhedlela lesi umise unkosikazi Senzeni Klassen umsebenzi kunsukwana ezedluleyo esithi wephule umthetho ngokuchothoza uhulumende. Amagqwetha alwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights asole kakhulu isehlakalo lesi athi njalo umongikazi lo sehlalela evalweni ngokwethuselwa ngamapholisa esithi alakho ukubulala abantu bakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe uNtungamile Nkomo oweStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Diva Dube yena othi unkosikazi Klassen kamelanga axotshwe umsebenzi ngoba elelungelo lokukhuluma akufunayo njengaye wonke umuntu.
Ngibona ngathi kube yinto embi kakhulu ngoba nxa abantu bengasuthiseki ngento abayifunayo kuqakathekile ukuthi bayikhulume ukwenzela ukuthi yena engohulumende abekwazi ukuthi abantu izidingo zabo zithini njalo abekwazi ukuthi abantu bafunani. Yena kathi bengafanelanga ukuthi benze lelo nyathelo abalithetheyo. Into ebiqakathekile ukuthi bazwisise ukuthi imbangela kuyini eyenza umongikazi lo azakhuluma into efanelayo naleyo. Uyena uhulumende ngumlandu wakhe ukuthi bekufanele ukuthi alungise lolo daba abe nesiqiniseko sokuthi udaba lolo luyalunga njalo balukonde ukufundisa ukwenzela ukuthi efinishweni yindlela yokuthi uhulumende afanele ukuthi aqhube ngayo yindlela ngoba uhulumende ufanele aqhube indlela yokuthi azwe ukuthi abantu bona bathini andivana ukuthi athathe amanyathelo uhulumende yena ukhona kodwa uhulumende ubusa abantu but nxa kungela abantu akula uhulumende yiko okuqhakathi ukuthi azwe izikhalazo azwe into ekunyongomongikazi ukwenzela ukuthi babe nguhulumende oqondileyo babe nguhulumende owazi umsebenzi wakhe kodwa indlela abatshengisela ngayo ukuthi bathathe inyathelo abalithetheyo yinto embilana ngoba kakhulu sesitshengisela esengani uhulumende lo esiya kuye sekunguhulumende mhlawumbe esefuna ukusitshengisela ukuthi usetshengisa ama-sign detectorship
alubana ethe waya emthethwandaba lumongikazi Dube ngokubona kwakho wayaphikisa ukuxotshwa kwakhe umsebenzi umbona ephumelela yini
uhlupho lapho lukhona babunkomo ukuthi indaba zasekhaya emthethwandaba ziba luhlupho ukuthi kusuka bazithatha azisabanga imthethwandaba ezimele yodwa sekwaba imthethwandaba ukuthi amajaji asemthethwandaba aqalaze emuva aphakaze kuqala ukuthi onguye ovusele liqala emuva ngale kungabe kungubani so yilabo bokulohlupho khona ukuthi kade bengajika njalo kutela ukuthi noma bethula isinqumo sabo kulokho kukhalaza kukamongikazi kade bezaqala bakhangele mhlawumbe uthole ukuthi ngabe thole ukuthi into le isuka kuhulumende kube nzima ukuthi baphawule okuyiko okufaneleyo noma baphawule beqondisa into eyiyo eliqiniso kodwa-ke khona lilungelo lakhe umongikazi njengomntwana wezimbabwe ukuthi akhulume into ayifisayo
Umnumzana Diva Dube ulwela amalungelo oluntu lapho-ke limzwe ixoxa ecingweni lontungameli Nkomo owestudio 7 ekwelebhilithane Kwezemidlalo lamhlanje abanhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association bathi ngomnyaka ozayo umncintiswano weZimbabwe Open uza kuba ngowezinga laphezulu njengoba belenhlelo zokunxusa abadlali bakweleGibhithe bona abahamba phambili emhlabeni jikelele. Intethelezi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Isiphathimandla senhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association uLucky Mlilo uthi umncintiswano walonyaka wabungenwa ngabadlali abambalwa abavela kwamanye amazwe agoqela eleNigeria, eleZambia, Malawi, Swaziland kanye neSouth Africa. Njalo ngomnyaka ozayo bazakhuphula izinga ngokubiza abadlali bakwele-Egypt bona abazintshantshu emhlabeni jikelele. Abadlali laba bavele kwamanye amazwe yibo abafike bathatha izicoco ebezidlalelwa. Njalo umlilo uthi kuzamele abadlali bakweleZimbabwe bakhweze amasokisi ukuze baphinde njalo beqale unqoba.
Kutsho ukuthi kumele sidonse amasokisi sibili. We haven't won ama singles for obaba in a very long time. Omama actually sike sawina 2 or 3 years ago. Ama doubles sike sadominator sibili. I team ka Mike Burns lo Nesbitt sike yadonsa 12 years consecutively iwina. They are still breaker that spell ngabafana be South Africa and yibaba win
Ongqoke kumncintiswano wabesilisa nguChristos Potgieter yena waphakamisa isicoco ngomnyaka ka-2016 njalo lo nyaka unqobe uGundanji Kalengo oyisizalwane saseZambia nge-3 kanya. UPotgieter ubambisane lomngani wakhe uJimmy Sheepbush laye ongowaseSouth Africa kumncintiswano wabesilisa abadlala bebabili banqoba uMike Burns loNeil Nesbitt nge-3-1. Ucelela besifazane unqobe uYemisi Olatunji oyisizalwane selizwe laseNigeria yena unqobe udade wabo ubusayo nge-3-1. UPotgieter loYemisi bathole inkulungwane zamadola ngamunye ngemva kokunqoba kwabo lokhu kumncintiswano wabesilisa asebekhulile kudibane izizalwane zelizwe leZambia. Kwathi uPaul Chanda uyophakamisa isicoco ngemva kokunqoba uFelix Chilufya nge-3-1. Ekhuluma lentathelo zindaba ekupheleni komncintiswano uPotgieter uthe uyathokoza ngendlela umncintiswano weZimbabwe Open oqoqwa ngayo ngabe Mathebeleland Squash Association okokuthi ngomnyaka ozayo uzamima abadlali bakweleSouth Africa babuye bezoncintisa ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Boni-ke isikhathi sasavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke ehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa weZRP athi isiphathamandla somanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uMnumzana Thandai Biti ubotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethandaba waphezulu oweConstitutional Court ukuphikisa isicelo esithulelwe idale linye umkhokheli we-MDCT Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kuthi-ke amalungiselelo ombukiso wezokulima oyimathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Silugqiba-ke lapha usilelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Lela kwenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.